Inhlanganiso yamazwe aweAfrika eAfrican Union ikhangelelwe ukuba lomhlangano wenkokheli zamazwe abensundu oweOrdinary Session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union yonale inyanga kaZibandlela mhlaka 28 lo-29 kwele Ethiopia. Esuka eDavos, uMongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wakhe wakuqala e-Ethiopia ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kwayengumongameli uMgabe obephiwa inhlonipho enkulu yile inhlanganiso. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono ehlukeneyo loluhambo bethi luqondile kodwa kuzakuba ngumqanso ukuba uMnangagwa amukelwe yilabo abakade belobudlelwano loMgabe ngoba emhluthunele umbuso esebenzisa ibutho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe okumqoka ukuthi lokho uMongameli azafika akutsho uzakulandela na esephenduke ekhaya.
AU is a good platform, Sibili. I-platform e-right njoba sinanzelele ukuthi uthiwa kuyabe kulama presidents angafika 60 kumbe ngithi kuyabe kulabameli abangafika 60. Okusho ukuthi i-platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe. But okuqakathekileyo ukuthi khonokho esifika sikukhulume khona ngale yikho yini esizathi siphenduka ngapha sibe yikho khona.
Umfundisi Whiteman Moyo webandla lenkonzo ele Greater Works International uthi umsebenzi kaMnangagwa mukhulu kakhulu njalo ilizwe lisalelwe isikhathi esifitshane ukuya ekhethweni.
Abe kuqakathekile ukuthi akhulume ngobuciko, akhulume langobungcwethi, bakhe bonke azwakale Sibili acace uma esekhona ngale ku-summit eye AU kuma African countries. Njalo phela siqathanisa lokuthi omunye wakhe osanda kutshiya isihlalo uRobert Mugabe uzathola ukuthi ukwamukelwa kwakhe kakhulu ngamanye amazwe bekugxile kakhulu ekuthini uyenelisa ukuthi nxa ephakama phakathi komphakathi laphakathi kwama-summits wonke ayewayethekelela ehamba esiya kiwo wayezwakala.
Lana lomoyo unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye this constitution uthi umongameli kumele asebenze gadalala abone ukuba ilizwe liyavuka.
Kubaba uMnangagwa lapho njengo-president wethu eCA African Union okokuqala ngimbona Sibili under pressure to justify existence yakhe njenge-president ezamaketha khona iZimbabwe njalo etshengisela ukuthi iZimbabwe isiredi kusebenza lamanye amazwe.
Isakhamuzi sePlumtree uMnumzana Thamani Ncube uthi kubalulekile ukuya kukamongameli e-Ethiopia kulapho abantu abakhangelele ukubona isimilo sakhe njalo i-Africa Union ayilamandla ekuguquleni inkinga ezibhekane leZimbabwe.
Kuyinto ebalulekileyo emphakathini weZimbabwe ikakhulu sikhangelele ukuthi khona umongameli obekade evele ehlala kulimihlangano selokho kwasungulwa i-African Union uRobert Mugabe. Kulapho uzulu wonke akhangelele khona isimilo uMongameli Mnangagwa azasiveza mayelana le-African Union. Futhi khona i-African Union ivele yona nje inhlanganiso engela tshintsho engaluletha empilweni zabantu beZimbabwe.
UMnumzana Muhle Masuku uthi uMnangagwa uzabhekana lobunzima bokwamukelwa ngamalunga e-Africa Union ngoba bebelobudlelwano obukhulu loMgabe.
As a person, it's going to be very difficult. Kuzakuba nzima kuye ngenxa yokuthi labana abantu bebezwana and uMgabe bebemprotectile for such a long time. Yikho ke uma efika kuzake kumkhathaza. Abanye bazamkhangela ngamacimezo angalunganga kodwa eventually yiclub phela yababusi bazanamukela.
U-ambassador Neva Ponde uyaluthakazelela lolu hambo kodwa ufisa ukuba umongameli akhulume ngokuguquka komumo womkhathi.
Lapha siyabonga kakhulu ukuthi umungameli uEdim Mnangagwa uya eAfrican Union. Lokhu sifuna ukubonga kakhulu, but sifuna ukuthi vele ubaba akafika khona ngale. Of course siyakwazi usiwo umhlangano wangukhona wakhuluma nendaba yomumo omkhathi. I-climate change is real. So lokhu sibili sifuna ukuthi vele amazwe wonke akhangele into lezi sibili.
Lokhe engene embusweni, uMnangagwa usethekelele amazwe awezwekazi le-Afrika abalisa iAngola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana nalalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi kunye lokhetho oluzayo. Sikhuluma kanje usemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho emazweni omhlaba edolobheni leDavos kweleSwitzerland oweWorld Economic Forum okulohambo lwakhe lwakuqala emazweni aweEurope. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.